abadala bathi kulempondo akufihlwa. Namhlanje kuphume emhlophe ukuthi Pollard ngekabani njalo inyamazana bani. Sithanda namhla ukutshayela uPresident weZANU-PF uMnangagwa ihlombe ukuthi soku uveze emhlophe ngezenzo lokukhuluma ukuthi iPollard vele ihloseni njalo ngekabani. Kambe ungabona yini enye political party isupporta isponsor any party. Yikho ke siyathaba namhlanje sitshayela ihlombe uED uDambudzo Mnangagwa uthi seveze mhlophe ebantwini bonke ukuthi Pollard yinto yezana. Sake sakubona ngaphi emhlabeni jikelele ukuthi any political party incedisa i-opposition. Ngalokho namhlanje abantu abaningi batshaya ifoni besitshela mhlophe ukuthi hathi madoda li iyacabanga langabonanga u-ED uzowachaza mhlophe ukuthi iPollard ngeyakhe. Ngesikhiwa bathi he has exposed his plans clearly ukuthi iPollard izalwa yiZANU njalo isebenzela ukufeza injongo yeZANU.
Kodwa bayakulandula abathole izimota lezi abafana labo maduku ukuthi sebethengwe yiZANU.
Kambe lake lakubona ngaphi ukuthi izinkulungwane ezinkulungwane zama-USA imali ye-America ithengele abantu abaphikisana leZANU? Hatshi, uthengele imota lezi ukuthi bahlose bakhampene laye. Bonke siza kubona mhlophe sokusale 6 noma 3 weeks ukuthi baza kuthi gwaqa balahle amajogo abo bathi sebeyiZANU-PF. Angithi abanye amakhandidate e-president ka-2018 sebajoyine iZANU-PF, abanye bajoyina ngezenzo bethule. Kodwa namhla uPresident weZANU-PF uMnangagwa ukhuphe emhlophe leZANU ukuthi iPollard ngeyabo. Lokho namhla siyamtshayela ihlombe sisithi sencedile abantu abaningi ede bengazi sibona ngani inyamazana okuthiwa iPollard izafeza izinto ezilomkwanjo politically, socially and otherwise.